President wethu ubaba uMnangagwa usefake ibhinga enhliziyweni yakhe. Akukhayeleki ukuthi usemakhaya na kumbe usedolobheni ebhinga. Ngikhuluma nje imigwaqo enjengabo Kariangwe, i-Dust Road, kodwa nxa uhamba sengani uhamba ethareni. Muhle okumangalisa umgwaqo lo ovela e-turn off Kariangwe vele manjolo. Siyakhona luzi lefike eKariangwe kathesi bayagijima ezintabeni kuyamangalisa. Umgwaqo lo njalo amagreda lokhu esakho kona awe-TDF asawuyenza umgwaqo lo uze uyefika okuthiwa kuselusulu osuka esiebhinga usiya esiyabhuwa uyethutsha ekaro. Ngikhuluma nje uyafakwa itara, into eba emangalisayo emangalisa isigaba sebhinga ukuthi iminyaka yonke le lokho sikhala khathesi bafaka itara. Sikhangelela ukubana i-TDF ngalowo mnyaka yaqeda i-10 kilometers yokufaka itara. Ngikhuluma nje sebevule umgwaqo oweceleni othiwa ngesilungu e-7 kilometers yiwo umgwaqo sesiwusebenzisa ngoba i-main road befaka itara. Sikhuluma nje lokunye okungumgwaqo okuncuncuncu okuya ezindlini zabantu lakho kuyagredwa njalo. Khathesi ngikhuluma nje lusulu le-bridge elaselithwile lulungiswa yi-Ministry of Transport. Obo-TDF siyakwazi ukuthi sokufakwa ukuthi wasesuka ku-aerodrome sesifaka ukuthi beyi-domestic airport bayalungisa nje izolo sesipicana ngama-truck amankalakatha aletha itara. Yebo, kulezinye indawo sezizelele ukuthi kufakwe i-network, kodwa ama-network providers ethu ahlanganisa ama-private lakahulumende bayagijimagijima. Ngikhuluma nje i-NetOne ilama-programs amaningi kakhulu awayenzayo awufaka i-network ebhinga. Ngangixoxa labo emalangeni adlulileyo, xoxa nge-booster asebezaqalisa ukulifaka eTunga bebambene le-Econet le-Telecel under Portras. Bakukhuthaza ukuthi befake nje ezinye indawo, bakhuluma nje umgceke ukuthi ha uyabona baba sesifake amabooster amaningi ebhinga mana sike sibambe ezinye indawo. Inkulu kakhulu indawo lehlanganisa amaganga, uye ezindlini uye emaganga, usuka lapho ocasela khona ibhinga lalapho ecina khona uyatravela kuma-480 kilometers lokhu sebhinga. So kwezinye indawo labo bayakhangela ukuthi lapha singafaka siyachaya yini imali esiyikhangeleleyo ngenamba yabantu, ngoba uyathola ukuthi enye i-community labantu abalutshwa ayikatholi i-network. Kodwa i-vision kamongameli welizwe ngiyokuthi wonke umuntu ebe ne-network and siyakhona kancane kancane.
Okwendlala ke lokuthi abantwana behambe imango emide kakhulu besiya ezikolo, abanye njalo befundela ngaphansi kwezihlahla, kusesekhatshana yini ukuthi kube lentuthuko kulezi sigaba?
Ngiyathemba sonke siyakwazi okwakhulunywa nguhulumende wethu ukuthi akula ozafa ngendlala, ngoba uhulumende ende usefake wagcwalisa iziphala zakhe, wagcwalisa othiwa yi-skill strategic reserve, lomumbu omningi kakhulu ophiwayo abantu abatheneyo under i-social welfare. Kanti sengikhuluma nje abanye besaqedisa abakulimayo kodwa abakulileyo babevele benikwa ngoba bakhangelela ukuthi bona babe bengalimanga.